Amakansila namalunga edalela eParliamente bathi bazasebenza gadalala ukuthi impilo zabanye babo abanguntanga zithuthuke ngesikhathi bekhona ezikhundleni lezi okweminyaka emihlanu elandelayo. Omunye wabatho njalo ngumnumzana Eric Gono omela iLobhengula Magwegwe wobulawayo webandla eliphikisayo leCCC.
We are products of the election that was never free, never fair, never credible. Kodwa ke nxa sisiya lapha eParliament, we are going there to fight for isipace sabasakhulayo. We are going there to amplify our voices, our mayouth abayibo abaphuma bayavota ngobuningi babo. We are going to do ama-consultation forums amaningi kakhulu. Sinikeza ontanga ithuba lokuthi besitsheleke ukuthi iwaphi ama-issues abafunayo ukuthi siyewalwela phezulu.
Unkosikazi Thathenda Mavethera, ummeli weChikomba West edalela eParliamente engowezano PF njalo owanikezwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wogatsha olubona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ICT, uthi laye uzafuqa ukuba imithetho ephakamisa intsha ilolongwe.
When we concluded the last parliament,
kulemthetho ethile elokwenza labatsha engenelisanga ukuba yimithetho esebenzisekayo elizweni eyasungulwa kudala eParliamente eledluleyo. Mina ngizazama ukuthi leyo mithetho efana le-Youth Bill ikhangelisise ngokuphangisa ukuze abatsha bethole okulingana labo ngokusemthethweni.
Osakhulayo okubandla le-Movement for Democratic Change, ibandla elingenelisanga ukuzuza untanga owanqobayo kumbe bani owebandla leli, unkosikazi Caroline Moyo uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga abakhethwayo bekufake emgceke ukuthi isiqinti sabasakhulayo siqakathekile.
Ngiyazi ukuthi kukhona kuningi abakuthembisa abantu and ezinye zezithembiso zabo abasoze bekwazi ukuzifezekisa. Lokho siyakwazi but besifisa ukuthi let them go there bakwazi ukuthi bathi uadvocatela ontanga ukuthi lathi sikwazi ukuphila ngcono, sikwazi ukuthi sibe recognized.
Umbono lo usekelwa ngomunye olwela amalungelo abasakhulayo laye enguntanga uGifford Mlautsi odabuka eGweru.
Yes, bangenile abasakhulayo lapho but remember ukuthi bazabe besebenza under system ekhona. Lapho yikho kuzaba lenkinga khona ngoba kule minye imithetho ifuna ukulolongwa ukuze iphathe kuhle abasakhulayo. Ukuyilungisisa lokho kuthatha isikhathi eside.
Wengeze uGifford ethi bafuna uncedo amakansila namalungu edalela eParliamente abangabontanga.
Abadala abangamakansila labameli bedalela eParliamente kumele benike uncedo laba abatsha abasanda kungena. Bona ontanga bakhona kumele bethakazelele ukufundiswa ukuze bephangise ukubona ukuthi zenziwa njani izinto. Baningi abasakhulayo elizweni abavule amehlo abomvu befuna ukumelwa yilabo abasezikhundleni.
Ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo unkosikazi Mendi Manyathela wasePlumtree yena uxwayisa laba bameli ukuthi bebekwazi abakulandileyo eParliamente lakumakhansili.
Yikho vele esasikufuna ukuthi sithole inani labasakhulayo elikhulu ezikhundleni. Ngingabaxwayisa ngisithi liyakwazi elasithembisa khona, sizabe selikhumbuza ukuthi ligcwalisise. Lingakhohlwa lapho elivela khona selithaphuza ubunandi obubuya ngamahofisi enu. Kuthi njalo abanye benu abakathathi lokuthathwa zibambeni bafana lamankazana. Lingasetshenziswa yilaba abasebekwazi ukuthi liqutshwa njani iParliamente leKhansili.
Loba ikhomisheni ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ingakethuli inani labasakhulayo abanqobayo ukukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo, ezinye inhlanganiso ezibona ngezokhetho zisebenza zizimele zithi lonyaka kulabasakhulayo abaningi abanqobe bathola izikhundla zokuba ngamalunga edalela eParliamente lokuba ngamakhansila. Kulezikhundla eziningi njalo ezatholiswa abasakhulayo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.